indebele amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesithathu umhla ka 4 kuNtulikazi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
So nxa besithi bazalandela okulotshwe ku Constitution yeZimbabwe. Siyakwemukela esesikumelele yikuthi benze abakukhulumileyo kungabi yinto yomlomo kuphela kabawakhuphe abuyele kumabharaki
umanyano we-MDC Alliance okhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ukhonona ngokuba lwamasotsha emaphandleni
lesikufuna yikuthi bevote kumbe ne-postal vote leyana kumbe bephiwe isikhathi sokuthi bebekwazi ukuthi baza kuya kuwapha ama-polling stations amabizo abo ehanjise khona ngale ukuze la bethole ilungelo lokuvota.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-ARTUZ ithi kufanele ababalisi abavotisayo benelise ukuvota ngelanga lokhetho lanxa bengasebenzeli ezigabeni lapho ababhalisele khona. Umeli weZimbabwe omutsha kwele South Africa umnumzana David Hamaziriphi uthi uzasebenza gadalala ukuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kweSouth Africa leZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa usukhonone ngokutholakala kwamasotsha emaphandleni ngesikhathi sokulungiselela ukhetho. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba umnumzana Washman Ncube isikhulumeli salumanyano uthi kanti ubaphathi kuhle udaba lwamasotsha asemaphandleni kulungiselwa ukhetho ngakho ke kumele abuyele ezinkambeni ngokuphangisa.
Uyasikhuthaza njalo yintwenhle ukuthi amasotsha atsho khonoko. So nxa besithi bazalandela okulotshwe ku-Constitution yeZimbabwe siyakwemukela esesikumelele yikuthi benze abakukhulumileyo kungabi yinto yomlomo kuphela kabawakhuphe abuyele kumabharaki.
Kodwa emhlanganweni abawenze lentatheli zindaba abebutho bakuphikile ukuthi basebenza lebandla leZANU-PF bekhuthaza labo abatsho njalo ukuthi nxa kulamasotsha ahamba etshaya abantu emaphandleni kawamangalweni wabomthetho. Okhulume emele abebutho uColonel Overton Mgwisi uthi ibutho alilani lokhetho njalo abazange bathumele amasotsha ukuthi ayekwethuzela uZulu ukuthi avotele iZANU-PF njengokutsho kwabezindaba.
We urge people who are not sure or doubt the genuine role being played by the ZDF.
Sithi thina abantu abangela qiniso ngathi kumbe abangela themba ngomsebenzi wethu ekusekeleni ukhetho olulokuthula nokuhlanzeka njenge-ZDF bengesabi ukuzosibuza imibuzo ukuthi lelo themba kithi babelalo. Nxa kulabanye abebutho abaphatheke kukhetho bayenza lokhu ngaphandle komthetho, nxa kulalabo abalolwazi lwabebutho abaphatheke kwezombusazwe sithi babuye besixwayise lawo mabutho azojeziswa. Amalunga ezeDF abonakala kumarali kuma-VIP laku-VVIP bayabe besemsebenzini wokubona ukuthi kulokuthula.
Abebutho bagcizelele ngokuthi bazahlonipha loba ngubani ozakhethwa ukuthi abe ngumongameli njalo bazavumela amasosha ukuthi avotele loba ngubani. Uncube uthelawa ngamanga njengoba kusaziwa ukuthi bakhona emaphandleni. Uphinde wathi sebeke bahlangana labo emaphandleni loba bengazange baxabane labo lapho behlangana labantu.
ungabala istatement sabo yikuzama ukucatha ngomunwe ngoba abaphikisanga ukuthi akhona thina siyakwazi ukuthi sichasiso kayisiso siqiniswa abasinikileyo ngoba amasotsha lana nxa behamba behlomile siyasibabone sikhampeni bake badlule leduze kwamaralethu bengakhulumi lomuntu kodwa bethwele izikhali okutshengisa ukuthi nxa abantu bayabona bathi abantu laba bangasilanda ngemva kokhetho.
Ibutho kalivunyelwa isisekelo sombuso welizwe ukungenela kundaba zombusazwe loba ezokhetho, kodwa iminyaka yonke ngezikhathi zokhetho lihlala lisetheza icala lokusekela ibandla leZANU-PF. Ukanti-ke lapho lihluthinelwa ayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe umbuso, abanye bathi kwakungekho emthethweni okwenza bangakhohlwa ukuthi lizavumela abantu makhaza ukuthi babuse banganqoba kukhetho olwenziwa ekupheleni kwayonale inyanga kaNtulikazi. Ngimele isitudio 7 seHarare, New Gibson Pepe.
Kusenjalo, inyathelo lamasotsha ukuthi abe nomhlangano lentathelo izindaba ifuna ukwazisa uZulu ukuthi awangeneli kwezembusazwe selidale imbuzo ngamasotsha wona azakala ngokuphathisa ekususeni uMnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo wake walwa impi yenkululeko uMnumzana Max Mkandla.
Okuqakathekileyo yukuthi khona amasotsha akhona ebantwini, yikho okuqakathekileyo. Kodwa ke babe kwesinye isikhathi bezihambela besenzokwabo ngesizathu sokuthi uhungwe nabomtswanga laba bathi bona bazadeploya amasotsha, amasotsha akhampenela izandla. So khona lokuyana abantu yikho abakubambayo ukuthi vele abazenge bekwale bona bakuvuma ngobana i-leadership yakhona kayizenge ikukhawunti khona kana kwakukhulunywa ngohungwe kumbe ngokukhulunywa ngomtswanga ukuthi amasotsha akhampenela izandla. So until it is proven labo bekukhondeni bona i-leadership right from the presidium khona laphana yiba bamele bekukhulume ngakho beqondise uhungwe imlomo wakhe wona lani tuthi draw that statement ngoba nanxa amasotsha ezihambela nje lapha abezihambela khona kodwa kathesi akunadlakela laphana nalaphana yindawo yamapholisa kuqala amapholisa kubuyi-support unit nxa kungathi kule ndawo engazani kayiziseki kube sokubuya amasotsha emcinini kodwa ngenxa yokuthi amasotsha sokuyisikhathi sokhetho sebegijima nabo besebefakwa laphana nalaphana abantu baba suspicious khona lokuyana kwakukhulunywa nguhungwe nabomtswanga ukuthi yikho khona lokuyana ukuthi bayadiploya amasotsha yona lapho abadiployileyo akulalutho bangalwala laphana lanxa bona besithi khona ba-neutral abangenele ezombangazi but they must restart istatement esakhulunywa nguhungwe kumbe ngumtswanga.
Umsekeli kamongameli lisotsha labanye abaphathi ntambo abafana lo mnumzana Sibusiso Moyo babe ngamasotsha, manje lokho kungatshengisa na ukuthi amasotsha kayisiwo eZANU PF?
Kusukela kuyena kanye upresident lisotsha leliyana le trend personnel kuzokuza bonke lapho abaqanje uThembu Mkhadi amasotsha la. So okukhona nje isigcwalisiso nje khona lukhani ukuthi khona lekhule iziye khona ngamasotsha and then as a result akukalutshwani ukuthi bekwamukeli ukuthi khona umbuso lowo khona for 6 months or 7 months eziye khona zona lezi leku bekuligasi lelungiswayo ukuthi balungise khona lokho kuphela nje after that ithamisa ngawina kumbe kuleli opposition ungasothamisa kumbe ngaba ngumjuru kumbe ungaba ngubani ukuthi baza kuvuma yini ukuthi beqhubele esandleni sesivilieni akulaqiniso.
Lo ngumnumzana Max Mkandla wake walwa impi yenkululeko bexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo asecale ibandla elibusayo eleZANU PF ngokudabula kumbe ukunamathisela amaphepha abo okukhankasa phezu kwawo ibandla lezaphu lele Mthwakazi Republic Party kobulawayo. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abamabandla bazonde bagane unwabu ngokudatshulelwa amaphepha abo okukhankasela ukhetho becala ibandla elibusayo ngokwephula ilungelo labo khona sekusele amaviki phose amathathu ukuba luqhutshwe ukhetho. Umnumzana Parliamente Mlingo omele inzaphu ku-Ward 11 eMakhandeni ucala iZANU PF ngokunamathisela amaphosta abo phezu kwawakhe.
Ubunzima esenhlangane labo iZANU PF bahamba bevala amaposta ami befaka awabo phezulu amaposta ami.
Umlewo uthi usekhweze udaba lwakhe kwabenzeki lasemapholiseni eNtumbane police station.
Unyathulo sengiluthethe ngahamba ngareporter ezeki banginika indlela uzokuyenza. Ngahamba emakhandeni ngathola ukuthi amaposta engangiwabonile maningi kulalawo engangiwaqambile ezeki. Basebe ngilayela ke ukuthi ngiye emapholiseni. Ngahamba emapholiseni ngavula ikhesi.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party uNkosazana Praise Yangulube uthi bebesebenamathisele amaphepha abo ubulawayo wonke ukukhankasela ukuvotela kukhetho kodwa wonke asekhitshiwe.
Amaposta sesifakile kundawo zonke kobulawayo kodwa sesibone eCountry Park ake akhitshwa laseNkulumane. U-Honorable Xaba omela iNkulumane constituency uke wayaripota emapholiseni bambuza ukuthi ususpecta bani, wasesitsho ukuthi ususpecta ama-opposition parties amanye. So siyakubona konke khona lokhu okukhitshwa kwamaposta, but amanye lapha akhitshwe khona siyabisela amanye amaposta.
Isikhulumi samapholisa aweZimbabwe Republic Police u-Inspector Precious Mango uthe ebuzwa ngamacala asethe alethwa enkambeni ezithile ephiwa le nombolo zamacala uthi akekho ehofisini yakhe kodwa usethumele abanye bakhe ukuba baphenye lezi ndaba uzathi esekhuluma. Umsakazo uze waya emoyeni elokhe engakaphenduli. Amabandla aphikisayo acala ibandla elibusayo ngokuphazamisa amaphepha abo omkhankaso bethi kuyisenzo esibi njalo kuveza ukuba ukhetho oluzayo alukhululekanga. Abebandla lezanu-PF bona bayakulandula lokhu besithi oyabe ebanjwe esenza lokhu akabotshiswe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ ithi kufanele ababalisi abavotisayo benelise ukuvota ngelanga lokhetho lanxa beyabe bengasebenzeli ezigabeni lapho ababhalisela khona ukwenza lokhu. Ugogwalo lwepetition elwethulele inhlanganiso ebona ngoqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission lamhla, i-ARTUZ ithi inhlanganiso yeZEC yazisa ababalisi ukuthi bazavotisela kuziphi izigaba ngesikhathi ugwalo lwe-voters roll lungasaguquleki. Isiphathamandla se-ARTUZ uMnumzana Pride Mokono uthi izeki lomlandu yokulungisa lolu daba ukwenzela ukuthi ingephuli ilungelo lababalisi.
Ababalisi abasemakhaya abalinva khona vele baza kuyavotisa endaweni lapho abangarejistana computer bebevota. Lokhu sikubona ngoba isikhathi sokuthi awubethole imadlana zokuthi ngezilele kulokhu kwimfola wakho nguhulumende lo wethu wazivele ukuthi uphana. So sikhangelele ukuthi ababalisi abaningi abemakhaya baza kuyavotisa ukuze yenze ukuthi bengatholi isikhathi so ukuthi le bona ke nabo bevote ilo livote labo vele labo liqakathekile ngoba i-right yabo vele ukuthi bevote futhi izekhe isinesikhathi sibili ngoba iyabazi ababalisi ababhalisayo abazakuyavotisa bayaziwa amabizo abo ayaziwa wonke amagama ukuthi ngobani nabo bani thina sikufunayo ukuthi bevote kumbe nge-postal vote leyana kumbe bephiwe isikhathi sokuthi bebekwazi ukuthi bazakuya kuwapha ama-police stations amabizo abo ehanjise khona ngale ukuze la bethole ilungelo lokuvota.
Lokhu kungabe kusenzakala ezigabeni eziningi zelizwe yini?
Ye, kwenzakala elizweni lonke ngoba amatitsha amaningi vele yiwayezabe ekuma-polling station ekhangele evotisa abantu sikhangele ilizwe lonke vele kungabe kusemadolobheni ngabe kusemakhaya amatitsha amaningi yiwayezabe isenza lowo msebenzi. Njalo sikhangele nxa izethu yona ingayala ukuphendula i-petition yethu zabe zasuka layo sihambe emthethwandaba emadaleni emthethwandaba ukuthi indaba le ilungisiswe ngokuphangisa ngoba indaba eqakathekile kakhulu ukuthi amatitsha levote asemakhaya.
Liyaphumelela yini kumkhankaso yonke le eliyenzayo lokuthi kungabi lokuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ababalisi ngesikhathi sokhetho?
Sibe lokuphumelela kakhulu sikhangele ile ivile esiphumekiyo idale elikhulu eZimbabwe High Court eMashingo ifake phansi isinqumo sokuthi hathi akusavunyelwa ukuthi amabandla ezombangazwe atholakale ithatha abantwana ezikolweni lamatitshala bekhangisa ukuthi begcwala lapho abayebesenza khona imicimbi yabo. Amabhasi ezikolo namabhesini lama-school grounds akusamelanga asetshenziswe ukuthi abezembangazwe kudala bekusebenzisa lokho isinqumo sokujwayelekela ukwenza nje eZimbabwe. So lokhu yinto enkulu kakhulu esibona izayenza ukuthi abantwana abafunda ezikolo befunde bengesari njalo amatitsha befundise kungela kwesaba lokwethisela izigilamkhuba ezombangazi bese zigcwele emaphandleni. Sifake ama-members ethu amatitsha ukuthi bebebhala phansi besithumezela ukuhlukuluzeka konke okwenzakalayo.
Lo ngumnumzana Pride Mukono isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni AARTUZ sixoxelaye esedolobheni leKansas khonapha eMelika. Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sikhangela ukukhathazeka kwabomonyano owe-MDC Alliance abathi kuningi okumele kuqale kulungisiswe andubana kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, kulabantu abalitshumi lanhlanu ababulewe enkabazwe yeSomalia ekulwisaneni nokuqhamuka phakathi kwezakhamizi ze-ARD labalwa becatsha beqembu lesimoslem ele-Al-Shabaab bezozama ukubamba ngamandla abasakhulayo balumuzi ukuthi bangene kubutho. Isigodlo someli weleChina kwele Melika sixwayisa izizalwane zalo ezifisa ukwethekelela kwele Melika ukuthi zenze lokho ngonanzelelo ngoba kulokufuthelana kwamazwe omabili ngodaba lwemigoqo kwezokuthengiselana. AbeChina baxwayisa ukuthi kwelatshwa kuyadula njalo kule ngozi yokudutshulwa amahlayana. Umeli weZimbabwe omutsha kwele South Africa umnumzana David Hamaziriphi uthi uzasebenza gadalala ukuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kweSouth Africa leZimbabwe. Umnumzana Hamaziriphi ngomunye wabameli abemukelwe ngokusemthethweni ngumongameli Cyril Ramaphosa ePretoria izolo. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma ngemva kokwemukelwa kwele South Africa ngokusemthethweni emkhosini oqhutshelwe eSefako Magato Presidential Guest House ePretoria izolo, umeli omutsha weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamaziriphi uthi ubudlelwano kwezokuthengiselana yibo obuza kuba semqoka emsebenzini wakhe. Umnumzana Hamaziriphi uthathe intambo kumnumzana Isaac Moyo osengumqondisi weviyo lehloli zikarhulumente.
Going to be carrying on from where my predecessor left. ngizaqhubeka ngomsebenzi obusenziwa ngulo engithethe kuye intambo. Kodwa ngizaqala ukusebenza phansi kwesimo esitsha ngoba lisazi ukuthi uMongameli Ramaphosa usekhulume ngokuthi elizweni lakhe sekulohulumende omutsha ofuna ukwenza izinto ngokuhlukileyo.
Amazwi akhe alandela ezicathulweni zikamongameli Emmerson Mnangagwa wasekukhombisa kwacaca ukuthi intuthuko kwezomnotho yiyo umsebenzi omkhulu kahulumende wakhe. NjengeZimbabwe, eleSouth Africa lalo lisanda kuthola ubukhokheli obutsha. Umongameli kweleSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa utshela abameli abebesemukelwa laba ukuthi iSouth Africa izimisele ukuthuthuka okuzwayo hatshi kancane.
We trust that your presence in South Africa as the representative.
Ithemba ukuthi ukuba kwenu la eSouth Africa njengabameli babantu bamazwe enu kuzasiphathisa hathi ukwakha ubudlelwano bamazwe ethu kuphela, kodwa kuzasenza siphinde sibambisane ekwenzeni isimo sibe ngcono emhlabeni jikelele.
Okwakhathesi ezokuthengiselana phakathi kweZimbabwe neSouth Africa ziqhubeka zisipha inzuzo enkulu kwele South Africa. Umbiko weZimbabwe National Statistics Agency ZimStat ukhombisa ukuthi ngenyanga kaMbimbitho lonyaka iZimbabwe ithengisele eleSouth Africa impahla ezibiza amadola ayizigidi ezilikhulu lamachumi amabili $120.9 million, kodwa yona yathenga kweleSouth Africa impahla ezibiza amadola edlula izigidi ezingamakhulu amabili lenxenye $271.6 million. Impahla ebezithengiswa yiZimbabwe kweleSouth Africa zigoqela insimbi ezingasebenziyo, izilimo, inyama lezenjwayo. ELeSouth Africa lona belithengisela iZimbabwe izinto ezinkulu ezibalisa imota, ugesi lokunye. Le yinto umelwe MDC Alliance kweleSouth Africa uMnumzana Austin Moyo athi kuzafuze ikhangelisiswe ngeso elibanzi ngumelwe weZimbabwe omutsha uMnumzana Hamadzirepi. UMnumzana Moyo uthi umsebenzi omkhulu weyeme emahlombe kahulumende yena ufanele enze isimo ekhaya sikhuthaze ukusungulwa kwamabhizimusi ayiwo azakwenza impahla ezathengiselwa phandle kwelizwe. Uthi njalo urhulumente kufanele azimisele ukulalela izikhalazo lezifiso zabosomabhizimusi ukuze basekele ngokugcweleyo inhloso yakhe yokwakha umnotho welizwe. Maletuto 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedictine Mhlapo.
Wanguntisa kukhetho lokudinga umeli webulili maWest edalele parlamente emele umanyano MDC Alliance uMnumzana Mduduzi Chuma uthi zinengi inhlelo zentuthuko akhangelele ukuzethulela uZulu walesi sigaba enganqoba kukhetho. UChuma uthi okudinga ukulungisiswa kugoqela amadamu, imigwaqo, izikolo lokunye. UMnumzana Chuma uzancintisa loMnumzana Dingumuzi Puthi owezanu PF lonkosazana Perpetual Nomcebo Nleya owebandla le-Alliance for National Salvation. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele uMnumzana Chuma waqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso wakhe uqhubeka njani.
Umkhankaso wami okwakathesi uhamba kuhle sibili. Siyangena labazali esikhuma labazali njengoba ngikhuluma nje kathesi khonapho bebemhlangano emibili kwamakhulela lakondolwane ngiyadlula lasemankubo baba ngapha. Hayi, abazali bayezwa siwukhulumayo basilalela sofaka siyamukela kuhle baba.
Kuyini kahle kahle ukuthembisa izakhamizi?
Ibulili maWest yasalela muva kakhulu endabeni zenguquko nezedevelopment ngenxa yokuthi uhulumende obekhona ubenganaki abantu bakithi ngapha. Engikuthembisayo mina ukuthi mabesivotele basifaka lebandla le-MDC Alliance, uhulumende we-MDC Alliance sizayenza ukuthiwa i-devolution of power, ngithi ukuzibusa kwezabelo okuzayenza ukuthi imali eziphuma kulezi ndawo zakithi ziye zibuyele futhi ukuthuthukisa indawo yakithi. Imigwaqo upresident ubaba uChamisa wakhuluma kahle ukuthi i-MDC Alliance uhulumende lo uzaletha induguko enkulu, sifake imigwaqo ehambe kalula kwenzela ukuthi indawo yakithi ithuthukise yaphambili. Amadamu kuzamele kugujwe amadamu akhona. Umzekelo sengawufaka ukuthi idamu amabhongane lapha engiseduzane nalo kathesi lapha abazali ceda ukukhuluma ukuthi bashisa ukuthi idamu lelo amanzi alo ancedise izifuyo zabo. Ma kusenza amanye amanzi adonshe abantu benzele ama-irrigation kwenza ukuthi bethuthukise impilo zabo baba.
Sesike sezwa kwezinye indawo izakhamizi zikhala ngokwethuselwa ngamalunga ezanu PF khona ngapho ebulili maWest kumi njani?
Baba Nkomo kunzima, abazali bayethuselwa kakhulu khona lapha nje ngiceda ukutshelwa ukuthi kwabakhulela kulondoda othwa ngumadoda amhlanga othembisa omunye umama ukuthi uzamdula ekhanda ngoba ukuthi uhamba emhlangano yeMDC la kusemasendo evikini edlulileyo abantu bebesetshela ukuthi mara avotele iMDC bazancitshwa ukudla izani yesaba ukuzwa ukhetho lelo isizama ukuthusela abantu ukuthi bayivotele ngenkani
ukhulume ikakhulu ngamadamu lemigwaqo ethuma izikolo zona ziminjani
ezikoleni lapha babankomo kubi ngike ngangena esikolo semalopa uyakhangela phansi abantwana bafunda benyathela ngathiwambe banyathela egangeni ngenxa yokuthi izikolo zibhidlikile ma ukhangela futhi kithi izikolo ziyakhala ukuthi zifuna ukuthi zifakelwe ama-laboratories kufundiswe izifundo zesayensi ukwenzela ukuthi lathi abantwana bakithi kuphume amanjinela lama-scientist abazakhulisa ilizwe lakithi and then futhi ngenye indlela abazali bayazakhela izikolo zabo uhulumende kungela lapho ancedisa khona yikho abazali bakhala ngokuthi kumele izikolo zilungisiswe ziyakhwe kahle abantwana befunde baye phambili isigaba sakele sithuthuke
Lo mnumzana Mduduzi Chuma onxuntisa kukhetho lokudinga umeli webulilima West edalele parliamente emele umanyano weMDC Alliance. Wezemidlalo namhla intatheli izindaba ezemidlalo uJoseph Njanje usethulela uluhlu lwamaqembu asefinyelele ukuyadlala esigabeni samaquarter final kunxuntiswano wenguqu owenziwa ezizweni zomhlaba wonkezo eFIFA World Cup 2018.
Phakathi kwamaqembu angamashumi amathathu lambili 32 abenelise ukungena kumncintiswano walo nyaka wemidlalo yenguqu yokudinga intshantshi zomhlaba jikelele oqhutshelwa elizweni laseRussia sekusele amaqembu ayithupha mnimbili kuphela alokhu encintisa ukuphakamisa inkezo. Siyithethe ithuba elokuba sikhangele kabanzi ngala maqembu siqhathanisa imbali yawo phambilini kokuqala kwemidlalo la mathuba awo awokuphakamisa inkezo. Iqembu leRussia yilo liqoqela imidlalo kodwa lingene kulo mncintiswano okuyilo ebelisendaweni ephansi kumaqembu wonke aphatheke kwimidlalo yalo nyaka yezwe zomhlaba kuluhlu oluhlela ukuba amaqembu aqinileyo emdlalweni wenguqu emhlabeni yiwaphi ama-FIFA rankings ngesilungu. Iqembu leRussia belisendaweni yamashumi ayisikhombisa kuluhlu lolu kuthi eleSweden belisendaweni yamashumi amabili lane, eleCroatia belisendaweni yamashumi amabili, eleUruguay lisendaweni yeshumi lane, eleEngland lisendaweni yeshumi lambili, eleFrance lisendaweni yesikhombisa, eleBelgium lisendaweni yesithathu kuthi eleBrazil lisendaweni yesibili. Iyincwethi zomdlalo wenguqu zihlezi sithi uluhlu lolu olukhishwa yinhlanganiso yeFIFA aluphi umfanekiso oqondileyo ngesimo somdlalo wenguqu ngoba imiklomelo iphiwa ngokudlala nokunqoba kweqembu elithile okungakhathalekile ukuba belidlala laliphi eliqine kangakanani njalo. Iintatheli zindawo ezemidlalo uNeshi Mqwaqwarira uthi limidlalo yezizwe zomhlaba isifike esigabeni esinzima lapho sokukhethwa khona abafana emadodeni.
Kumdlalo wama-quarterfinals World Cup kukhanya kuzabe kunzima kakhulu kodwa iqembu leFrance likhangelelwe ngabaningi ukuthi linqobe iqembu le-Uruguay. Kukanti leBrazil lalo elidlala kakuhle likhangelelwe ukuthi kuzabe kunzima kodwa linganqoba iqembu leBelgium. Kukanti iRussia amahosi kungabe sokufike komlindi yacina ngoba labo bakhangelela ukuthi bengaluma phansi bedlala leCroatia. Kukanti eleNgilandi lalo likhangelele ukuthi hayi lithole kulula ukuthi linqobe iqembu leSweden lihambe kuma-semifinals.
Imidlalo yesigaba se-quarterfinal iyaqala ngolwesihlanu lapho iqembu le-Uruguay elizadibana khona leFrance kuthi eleBrazil lizadlala leBelgium. Ngomgqibelo iqembu leSweden lizadibana leEngland kuthi eleRussia lizadlala leCroatia. Ngimelisi Reserve ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Yomculi kamoyi uSthembile Mlojwa umama kaNola Magabazi esithi umntanami lo singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umanyano wamabandla aphikisayo weMDC Alliance uthi ukhonona ngokutholakala kwamasosha emaphandleni. Icelele MDC elikhokhelwa umnumzana Nesen Chamisa selisole iCommission yeZek ngokufaka ibizo Uxolo, siligqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.